angibona ukuceda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa angibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokureleaswa okwe-$7 million. Kathesi i-$10 million yangikhona ikhanya njengani ayikwani. Abantu balokhu bezuza ama-$50 ngelanga kuma-banks. So sitho ukuthi imali efunakalayo kwi-economy leyi, i-cash efunakalayo iningi kakhulu ukwedlula imali abangayirelease.
Ingethulwa yonke i-$200 million yama-bond notes, ngeke sibone yini luphela udubo lokusilela kwemali lolo?
Alupheli ngoba uyabona abantu baseZimbabwe sebe le ngqondo e-hoarding. So engaphuma wonke kanye ama-bond notes angkhona, siyamaswela sesimabona emkambeni u-black market ngoba abantu bewathola bewagcina ukuthi bazama ukuthengisa imali ukuthi bazuze impilo. So kuyindlela yokuthi abantu bangabi le mali eningi kusekileshe abangayigcina indlela leyo yokuthi bayarelease imali bit by bit. Ngoba nxa kungenzakala ukuthi abantu sebele imali eningi kakhulu kumarket, kuzabanga i-black market.
I-Reserve Bank ithi njalo i-$5 note ebambeneyo iza kwethulwa kusikhathi esizayo, kayisatshongo ilanga lapho eza kwethulwa khona. Kungani bengahle bethule kathesi ngokubona kwakho?
Umbona njengani bayazama njalo ukuthi ba-test i-market ukuthi babone ukuthi abantu bayavuma yini indaba leyo eyama-bond notes. Ngoba usakhumbula ukuthi kulabantu abaningi ababengafuni ama-bond notes. So ngibona njengani yindlela futhi eyoku-test i-market eyokubona ukuthi uyasebenza yini okungama-bond notes lokhu. I-program le yama-bond notes yikho njalo be-release imali mbijana ukuthi babone ukuthi nxa kusebenza bayahle be-release imali eningi ku-market.